Chris okwakuqala mbonakala ukuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi khona wonke umuntu uyathakazelela ukuzwa ulimi lwakhe lukhulunywa ngomunye umuntu. Kunje nje abantu abesintwini abesindebeleni nxa bengizwa ngikhuluma kahle kangaka ngokucacileyo ngolimi lwabo kuyabathokozisa. So-ke ukukhuluma kukamnankagwa ulimi lwesitonga abantu bakithi kubathokozisile ukuthi hawu lathi olwethu ulimi luyaziwa ngabanye abantu njalo bayathanda ukulukhuluma ikakhulu lapho alukhulumele khona. Ulukhulumele emfuleni abantu besitongeni, thina vele sithiwa we are the river people. Ukukhulumele khona kithi. So-ke abantu abaningi kubaphethe kuhle kubajabulisile khona lokho akwenzileyo umnankagwa. Esikudingayo ukuthi ngabe bonke abantu ilizwe lonke nje jikelele bangananzelela ukuthi indimi ezikhulunywayo kuleli lizwe ziningi kakhulu. Akufuzanga sonke sibangani singabakhuluma isiNgisi, singabakhuluma isiNdebele, sibe ngabakhuluma isiShona kuphela. Indimi zonke kazikhulunywe ngaphakathina kwaleli lizwe. Okwesibili-ke sasivele sikwazi ukuthi umnankagwa isitonga uyasikhuluma kusukusela ngesikhathi engena ngo-2017. Abantu bake bakhuluma ngakho ukuthi hayi umnankagwa ngani ngowakithi ngowesitongeni, ngoba phela siyakwazi ukuthi amadonga weZambia lalapha kithi eZimbabwe, but singabantu bani. So ngenxa yalokho, ngenxa yena laye sijuta abazali bakhe ngabesitongeni khona ngale Zambia, kutsho ukuthi hayi ngomunye wethu, into enhle. Kodwa-ke esasikukhangelele ukuthi mhlawumbe uzaguqula indlela izanu esiphatha ngayo thina njengabantu. Lokho engenile ngo-2017 kwaze kwaba namhlanje asikaboni lutho olutshengisa ukuthi thina usiphatha ngcono ukwedlula indlela izanu kaMgabe ekade isiphatha ngayo.
Bakhona yini obazileyo abangani bamukele ukuthi umnankagwa uyakhuluma isitonga ulimi lwabo, okungabangela ukuthi ngesikhathi sokuvota bamvotele?
Ekuvotela kulanto etshintshileyo Chris, ukuthi khona ukukhulume ngolimi lwethu kakutsho ukuthi khona sesiyamvotela. Abantu kabavoteli abantu ngenxa yokuthi bakhuluma ulimi lwabo. Abantu bavotela abantu ngenxa yokuthi bazibona beyingxenye yalabo bantu, hatshi ukuthi ngenxa yokuthi ukhulumile nje. Kodwa sikwazi ukuthi phakathina komnyaka wonke, mhlawumbe lilanga elilodwa kwemiphakathina kweminyaka eminingi kakhulu lapho wakhuluma khona ulimi lwethu, abangeke abantu ke bathi bekuthande ngenxa yokuthi ka-1 ngaphakathina kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo. Ambona ukuthi kuyatshintsha ulutho lokhana. Okungatshintsha kuphela yikubana ngabe kuthiwa izanu iyatshintsha layo indlela ebona ngayo abantu besitongeni, ibasebenzele, ibancedise. Silenze izinto eziningi kakhulu esingakutshela zona ukuthi ngabe lokhana kwalungiswa, lalokhana kwalungiswa, ngabe thina lathi njenge-district njengesiqinti ngabe siphezulu, ngabe siphakamile, ngabe impilo zethu zingcono. Kodwa kathesi esikubonayo kuncindezelwa, yikukhangelelwa phansi, yikuthathelwa amagetsi edlula phezu kwezindlu zethu nasingenawo, yikuswela imigwaqo, yikubona la mabhodi izathiwa iZimbabwe Zambezi River Authority, ayila muntu even one ositongeni ongabona engena kubhodi yonaleyo, bayakhethana bodwa labantu abasuka endaweni engena la madamu. So-ke ambona ukuthi kungatshintsha ukuthi bamvothele ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu.